sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazi omuhle lamhlanje kungolwesihlanu mhla ka 20 kuMpalakazi 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ababalisi abatholanga izigi component kuma salaries. Last time kwe kwenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga, kukhanya ngani kuya dependa la mabanks kumbe ayi okwakade sasazi ukuthi iproblem ingaphi.
Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azingatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izigi.
Okunye okubangela ukuthi kube lama-line amade e-border ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lapha. Ezinye izinto ngenxa ye-technology sokungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo olwezimra luthi solulungiselele ukwamukela izihambi ezivela emazweni atshiyeneyo ezizafika elizweni ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday sixoxa lo Nomina ocula umculo we-Afro Jazz. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azingatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izigi. Zithi lokho ngokwesibili zingatholi iholo lazo ngemfanelo kulandela okwenzakale ngenyanga edluleyo. Iningi lithole imali yohlobo lwamadola eMelika kuphela. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Umnumzana George Guvamatanga unobhala omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemali watshela inhlangothi zonke zikahulumende ukuthi zingaqhubi inhlelo eziningi ngoba uhulumende uyehluleka ukuthola imali yohlobo lweziki. Eyawiswa isisindo libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngompandula. Abakunhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association bathi uhulumende wababikela ukuthi balakho ukuthola iholo kancane kancane ngenxa yokusilela kwemali yezigi. Sixoxe lo mnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ababalisi abatholanga izigi component kuma salaries. Last time kwe kwenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga, kukhanya ngani kuya dependa la mabanks kumbe ayi okwakade sasazi ukuthi iproblem ingaphi sibili, because thina as a union neprogressive teachers union of Zimbabwe sike sabhala incwadi sicela ukuhulumende ukuthi asitshele ukuthi kuhamba njani, ukuthi kona abanye bayathola izigi component but abanye abatholi. Unfortunately up to now asizuzanga impendulo yokuthi kona iproblem ingaphi sibili. So kathesi sebephindile futhi ukuthi kona abaningi abatholanga ama zigi component of isalary, and abaningi bayakhala kakhulu because okuhluphayo kakhulu ukuthi kona ababalisi bayabethethe disparate leziyana ezideductwa through isalary service bureau. So abaningi bangikhona vele imali leyi ayibuyanga. So ama creditors laba kathesi sebelandelana lababalisi, ababalisi abasakhwanisa ukubhadala imali leziyana, and ama creditors labana sebefaka ama interest, and lokhu kuyadisturba kakhulu ababalisi, bayakhala okungayenziyo ukuthi kona asazi ukuthi kona uhamba njani okudaniseka kule ukuthi kona akula any explanation yebuyayo ngawule expectation and then expectation leyana kukhanya sokuba lama problems and okwakade sasazi siqonda ngapi
baba nyawunzi ngubani esingathi ke la khuluma laye okuhulumende ngodaba lolu
sike sakhuluma lo Tawungana Ndoro u spokesperson o Minister of Primary and Secondary Education u Tawungana Ndoro ku press conference ye PTUZ yena wathi yena hayi mina angivunyelwa ukukhuluma ngendaba zemali because mina indaba zemali zikhulunywa nge Ministry of Finance so ukuthi kona kuhamba njani I will be going above the board kumbe not following i protocol so kasinikanga impendulo unfortunately the minister was represented and we could not get any information from anyone so kathesi mina as u provincial coordinator this is the only information engilayo ukuthi kona abalisi bakhulu badanile ukuthi kona bazuzanga izig component of your salary kulama banks amaningi sike sayenza i survey as a union and we find that more than 75% of ababalisi abazuzanga except only a few ama banks like ECBZ ikanya batholile but amanye ama banks wonke laba o Agribank I think labo NMB ubona izig component ayikho and up to now akula an explanation
umnumzana Neva Nyawunzi ukuhlanganiso yababalisi e Progressive Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esiwange Umongameli Emasoni Mnangagwa namuhla unike abanye abalimi amaphepha okuboleka imali emabhanga phansi kohlelo lweLand Tenure Implementation Program. Umnangagwa wenze lokhu ngesikhathi abalimi abanengi besithi kabenelisi ukuthola imali emabhanga ngenxa yokungabi lamaphepha aqondileyo okuboleka imali. Kodwa amanye amabhanga athi akutsho lutho okwenziwe ngumnankagwa namuhla ngoba akukachazwa kuhle ukuba amaphepha la atshoni njalo alesisindo esinganani sokuboleka imali yokuqhuba amabhizimusi emaplazini. Okwamanje abalimi phose bonke abathola umhlabathi phansi kohlelo lokuhluthunela abamhlophe umhlabathi olwaqala ngomnyaka ka-2000 balamaphepha abizwa ngokuthi ngama-lease agreements okusho ukuthi umhlabathi lo usezandleni zikahulumende hathi ezabo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlawulisa imithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solulungiselele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zabantu abakhangelelwe ukungena elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kuvame ukuba lokukhonona okukhulu abantu besithi izihambi ziphoziswa yiZimra ukungena emngceleni ikakhulu eBait Bridge lase Plumtree. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcwele yo.
Umnumzana abekezela amajokojoko umphathi ntambo weZimra ekhangela umhlubulo ngezansi kwelizwe ukuthi sebelungiselele ukuthi bamukele isihambi emngceleni etshiyeneyo. Ekhuluma le-Studio 7 umajokojoko uthe sebengezelele indawo lapho isihambi ezingathola khona usizo lweZimra emngceleni kwimizamo yokuthi baphathise abantu ngesiphangiphangi. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi abantu bachitha isikhathi eside okungadlula ilanga belokhu belinde ukuthola usizo emngceleni.
As the Zimbabwe Revenue Authority, we have put in motion various
njengeZimra sesifake amacebo athile ukuthi siphathise izihambi ikakhulu emngceleni eyaziwayo ukuthi iyaphithizela. Sizafaka amanye amafastela okuphathisa abantu ukuze kungabi lokuphuza.
Uthi njalo sebekhulumisane labanye abangaphathisa ukuthi kungabi lokuminyana kwezimoto njalo ezinye izisebenzi zeZimra ezikwamanye amahofisi seziceliwe ukuthi ziyephathisa emngceleni ngokukhathazeka ukuthi abatshayeli bachitha isikhathi eside emngceleni belinde ukubhadala umthelo wezimoto i-temporary import permit. Umajokojoko ukuthaza ukuthi abantu basebenzise amafomu akhona ebulenjini kukhasi leZimra.
This will also allow them, as I have said, to to be able to complete and register the TIP.
Silako ebulenjini lapho abachayeli abangazenzela iTIP bengakasuki ukuthi bengafika emngceleni baphathiswe ngokuphangisa.
Kulokukhala njalo ukuthi abanye ikakhulu abachayela besuka kwele South Africa kudingana ukuthi bayelibele incwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi imoto yabo kayintshontshwanga, besithi lokhu ngokunye okudala ukuphuza okungadingakaliyo. UMajokojoko yena uthi lokhu kufunakala kuphela uma imoto ingatshayelwa ngumnikazi. Okunhlanganiso yabeZimbabwe bahlala kule South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena yena usola iZimbra ngesikhathi eside abantu abasichitha emngceleni.
Okumele ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi abantu bavele ba-apply online ama-TIP ukwenzela ukuthi bethi nxa befike e-border bengafiki behlala isikhathi eside, bengahle ba-apply online. Kumele ukuthi ngabayavunyelwa ukuthi bahle babhadale ukwenzela ukuthi uma befika bafike badlule. Okunye futhi okuphuzisa abantu ukuhamba yokuthi kuyasetshwa kakhulu impahla.
Ngodaba lokuthi kuhle ukubhadalwa i-TIP ebulenjini, uMajokojoko uthi iZimbra ikusigaba sokulingisa lokhu kukhangelelwe ukuthi kusebenze esikhathini esizayo kodwa hatshi kuleli khefu. Okukhomithi yabona ukubunjwa kwe-Diaspora Police eseHebron, umnumzana Sifa Sithuma uthi okudala ukuphuza engceleni ukuthi konke kwenziwa uma isihambi sifika e-border, kukanti okunye kungenziwa ngaphambilini.
Ya ama services wonke lawa okunye okubangela ukuthi kube lama line amade e-border ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lapha ezinye izinto ngenxa ye-technology. So kungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office futhi usuka lapho uvele yonke into isi-right amaphepha sokufika nje ngale kuyikudindisa and that's it.
Okhangele ukuya ekhaya emalangeni, umnumzana Mkhululi Moyo uthi ngelanga elichisa okumangalisayo kumele kubone sibili ukuthi abantu abagcinwa isikhathi eside emngceleni.
Kusuka kube kubi impela, kusuka kube kubi ngoba lama line angkhona abangelwa ikhono ukuthi emakuma ephakathi emaofisini emele kuzene kuma counter ngale. Abantu thola bebalujwana. Yimbangela enkulu kakhulu sibili ukuthi ngawuhulumende nxa engakubengakunanzela ngathi uhulumende bonke both ama countries amabili nxa kuyiBotswana iSouth Africa, iBotswana Zimbabwe, iSouth Africa Zimbabwe kanjalo kanjalo kungasiza kakhulu lokho.
Awungacaci ukuthi sekusondele ilanga leKhisimusi imngceleso ke ivalwe njengokuvame kweminye iminyaka. Iningi seliqalile ukulubhekisa ekhaya lentengo yetikiti lebhasi sikhuphuke okwamagama. iZimbra kayitshongo ukuthi ikhangelele ukuthi kungene abantu abangakanani ikakhulu besebenzisa umngcele weBade Bridge kanye leplumtree yona iyophithizela okudlula yonke eminye ngesikhathi sekhefu. Nyakenye kwangena abantu abedlula ingxenye yesigidi i-523,000 besebenzisa umngcele weBade Bridge ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Amapolisa athi abantu abalichumi bafele engozini zomgwaqo kuyonale iviki ngesikhathi ikhefu leKhisimusi lelomnyaka omutsha esesondele. Nyakenye abantu abafika phose ikhulu lamachumi amahlanu 148 bafele engozini zomgwaqo ngesikhathi salelikhefu. NgoLwesithathu umphathintambo obona ngokuthwalwa kwabantu umnumzana Felix Mona usungule uhlelo lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe olukhuthaza uZulu ukuthi engatshayeli ngesiqubu olulendikimba ethi normal speed meets every need. Ingozi eziningi zibikwa zibangelwa yikungatshayeli kuhle, imota ezifileyo kanye lemigwaqo emibi. Abanye abafela kulezi ingozi babikwa besifa ngenxa yokuswela usizo oluqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo sebenza lenkampani ehlenga abawelwe yingozi St. John Ambulance Zimbabwe umnumzana Lapson Hopo.
Ukuqakathekileyo okokuqala yikuthi nxa umuntu efika lapho owenzakale khona ingozi yomgwaqo, ingabe uyatshayela eyathi imota kumbudlula ihamba ngenyawo kumbe nezinye indlela, okumqoka yikuthi ananzelele ukuba yena ngokwakhe uphephile akazifaki engozini. Ngoba esikhathini esiningi sathola ukuthi singakwenzakale ingozi yemigwaqo izimoto azazisifo ukudlula mashayana nje zingasakhangeli ukuthi omunye uhamba njani, kube kube lethuba lokuthi mhlawumbe kungenzakala enye ingozi ukuthi phezulu wakhonokho. So ngakuzwa ukuthi umuntu udlula ngemota yakhe, kuqakathekile ukuthi ayithola indawo enhle ephephileyo lapho amisa khona imota yakhe, ayichithe, athathe lokho angafuna ukukusebenzisa ekuhlengeni kumbe ekuncediseni labo abalimeleyo, okungaba i-first aid kit.
Umuntu engafika kulabo abalimeleyo kumele enze njani?
Esikhathini esiningi kuyaye kulabantu abayabe bebhobolezile khonapho bekhangele, ayazethatha imifanekiso. Kumqoka ukuthi azinike njengomhlengi, njengomuntu okwazi esingathi i-first aid, okuyinto esikhangelele ukuthi umtshayeli wonke onecenge lokutshayela imota elizweni kumele abe efaki i-first aid. Kumele umuntu abe kuphika phansi esingathi kuba calm khona ngesikhiwa, ukuze abone akukhangelise ukuthi bangaki abantu abalimeleyo. Zona imota ezingene engozini le zicitshiwe yini, bacitshe amakhiye, ama-handbrake aba-oni zafakwa ngezinye emavirini, ngoba esikhathini esiningi abantu bayalibala bethuleke ukunanzelela khonokho. Imota engene engozini ibikhamba ingananzelelwa umuntu isigqoke abanye abantu kumbe ukuthi kuqamuka umlilo khonapho. So kumele abantu bafake, abalimeleyo bafake lapho okuphephe khona ngokugijwa-ke bekhangele ukuthi balimele njani, bancediswe, kubize le-ambulensi ukuze kuncedise.
Ibizwa njani le-ambulensi, njalo ngubani obhadalayo nxa i-ambulensi ingabuya ukuzohlenga abantu?
Kumele abantu bafonele i-ambulensi, esingathi kumele abantu bahlale beseze inombolo zama-ambulensi achiyachiyeneyo emafonini abo. Lapha eZimbabwe kulama-ambulensi ambalwa agoqele esenjenambulensi omanzi, o-8, o-MRAS, o-City, o-Harare, City of Bulawayo, City of Mutare, City of Gweru, lamanye achiyachiyeneyo. Kodwa ikhona okuthiwa i-emergency number, lani ukuthi nxa ifoni noma ilokhile noma ikhiwe yabona ibhalwe emergency calls only, uyakwanisa ukuthi ungafonela inumber naleyo, yakwanisa ukuthi atshelwa ngabantu abasabela nxa kwenzeka le isimo esibucayo, isimo esiyingozi. Kumbe ungakwenza ukuthi umuntu usebenzisa i-econet, for example, njengomzekelo, ungafonela u-112 i-emergency number yena leyo.
Umnumzana Lovson Hopo usebenza le nkampani ye-St John Ambulance Zimbabwe. Ubexoxa lo Tabo Kancube we-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe, uhulumende waseMelika ulakho ukuvalwa namuhla ebusuku ngenxa yokudonselana okukhona phakathi kwebandla lama-Republicans lelama-Democrats ngokwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-budget. Kodwa kukhanya abakubandla lama-Republicans bathi sebethole amacebo okwabela ingatsha zikahulumende imali okuza kwenza ukuba uhulumende engavalwa. Elemozambique seliqalisile ukulungisa ezinye indawo ezisanda kubhidlizwa lizulu lesiphepho elecyclone Chido elabulala abantu abedlula amashumi ayisikhombisa kunsukwana ezedluleyo. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weMelika. EleMelika selenze ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kwaba yinto ebaluleke kakhulu kunhlelo zalo. Wonke umuntu kuyo yonke indawo ufanele ukuthola amalungelo ayinsika, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni wokupha labo abalwela amalungelo oluntu imivuzo owe-Human Rights Defender Award Ceremony. Uthe kungenxa yokuthi siyazi ukuba ubaluleke kakhulu kithi umhlaba lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abantu. Njengoba iminyaka emine edluleyo ikuvezile, amazwe wonke ahlonipha amalungelo azinzile, avikeleke kakhulu,
futhi alokuthula angabalingani abathembekileyo angabaphathi abangcono bomhlaba wethu abathole imivuzo yokulwela amalungelo oluntu lonyaka ngabantu abalesibindi abatshengise ukuzimisela ngokuthatha amanyathelo ayingozi ukuze bavikele amalungelo omphakathi omunye wabo nguJuana Alicia Ruiz ngemva kwempi yomdeni yakwele Colombia uRuiz wabamba iqhaza labanye abesifazana esigabeni sakhe basungula uhlelo lokuthunga olokuphathisa labo abahlukunyezwa ngesikhathi sempi ukuze balibale ngalokho okwabehlelayo kwele Ghana uEbenezer Phega lenhlanganiso yakhe basungula uhlelo lokulimukisa inkulungwane lenkulungwane zezitabane ngokwenzakala nsuku zonke ukuze zizivikele ekuhlaselweni ngamaqembu azizondayo uMary Ayn Abunda wafulathela umuzi wakhe kwele Philippines walubhekisa kwele Kuwait lapho afika wasebenza khona ezindlini egcilazwa njalo ehlukuluzwa wabambana lezinye izisebenzi basungula inhlanganiso ekhankasela amalungelo abasebenza ezindlini kanye lezisebenzi zakwamanye amazwe kwele Kuwait kwele Azerbaijan uRufat Safarov waqanjelwa amanga wetheswa icala lokufumbathisa njalo wathonisiswa ngendlela engaqondanga wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalolunye ekukhululweni kwakhe wasungula inhlanganiso yokuphathisa abantu abahlukuluzwayo ngenxa yokuthi balwela amalungelo omphakathi uhulumende usembophile njalo wamvalela ngoba ubedinga iviza yokuza eMelika kutsho uBlinken uqhubeke wathi uhulumende wele Azerbaijan kumele ekhulule uRufat ngokuphangisa kanye lentatheli zindaba abalwela amalungelo oluntu abamabandla aphikisayo kanye labanye bonke ababotshwa ngaphandle kwezizathu uThulani Rudolph Maseko wanikela impilo yakhe yonke kumkhankaso wokulwela amalungelo oluntu kweleSwatini mhlaka 21 ngoZibandlela 2023 wadutshulwa wafa esendlini yakhe akekho osebotshiwe phezu kwalokhu abanye abathole imivuzo bagoqela u-Aida Jumanazarova wakwele Kyrgyzstan uMang Re Lian wakwele Burma kanye lo-Amparo Carvajal wakwele Bolivia kulabo abathole izicoco esibahloniphayo namuhla kubo bonke abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ngiyalikhuthaza ukuthi liqhubeke lingumzekeliso qhubekani livusa umhlonga ngesibindi lisitshele lapho esiphambanisa khona kutsho uBlinken
Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanbonani Studio 7, Sanbonani Studio 7 kunye nabantu bonke abalalekeyo. Jabulela kakhulu iphathi yami enkulu izaphu inkulu ngoba ngiyifounder yamaphi yokuthi abantu bebona indlela yokuthi hayi thina besifuna lokho. Manje ilizwe labuya ngendlela erongo ngebackdoor. Izaphu yona yevele fanele ukuthi buse bani asize ehlazweni olungaka namanje ke njengoba izaphu ikhona joinani izaphu khona ngizaphumelela ngoba namanje nge-17 zika-December ibisenza 63 years izaphu bantu bakithi iphathi enkulu ayisophathi yedlame iphathi enokuthula bonke laba bantu ungaze umuntu ethi mina ngangiyizipra bani uqonde uyahlanya uyabehlanya ephambeni ekhanda ayisomthetho wezaphu lo izaphu ayiphostele la bantu umlilo otshani bantu awusizi ndawo joinani zaphu khathesi ukuze umbuso engapi ebantwini kuma provinces wonke indawo zonke siyacela nijoyine izaphu izaphu yiphathele ukuthula asophathele amawala asophathele umsindo siyacela joinani izaphu khona lizaphumela thank you
ukhuluma ngobekani matrasa 227 bizne itron indaba yetron asifuni nakuyiso itron juthi iwar war and itron yinto ebona into esekudeni why sokuliwa yini ngisho ukuthi sokuliwa nama-border jumper why idron ifesana ne-border jumper idron ingafesani nomuntu olwanda yiwar phela sokuliwa nathi thinama-civilian ngoba sinazikhali sichashela e-South Africa
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi odume kakhulu kuzwekazi le-Europe uNomina odabuka ePlumtree osesala kwele Germany. Igama lakhe lokuzalwa nguPamela Nothando Bulu. Namhla usiphathele idlalade lakhe elitsha elinesihloko esithi Angel. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Umnyaka ka-2024 ungumnyaka aphumeleleyo kakhulu kuPamela kwezomculo. Abalaleli bakwamukela amabhulu.
Salibonani lonke, igama lami nguNomina, uNomina uphuma eChangwa ePlumtree, yikho lapho engazalelwa khona. Ngakhulela eGaborone eBotswana, ngasenzi emazweni eGermany. So namhlanje mbuyile nge-album entsha ezayo. I-album le ibizwa kuthiwa nguAngel Ingilosi. Maybe
uNomina uthi usebenze labanye eGermany, South Africa neBotswana ekupheleni idlalade lakhe elitsha ethi liphakulela lona namhlanje. Lona-ke liyahlakaza.
I-album leni engoma ezingu-4. Kuzona ingoma lezi ezingu-4 ngisebenze lo nokwazi i-title yangikhona yengoma leyo kuthiwa ngu-Destiny. Ngasebenza lo Bongo Beats kwengoma okuthiwa ngu-Bona Boy. Ngasebenza lo DJ SK engomeni okuthiwa Ebusuku. Lo Addiction engisebenze ngingedwa. Benke ngahlala eSouth Africa, bengikuthola. Njalo ngasebenza leso sikhathi ukubana ngishute lama music videos ayengoma zami.
Ujabule kakhulu uNomina ngokukhethwa ngabalaleli bemculo wetshene emhlabeni wonke jikelele ukuthi aphiwe indondo yokuba ngumculi oculo kulo hlonzi ukudlula abanye bonke kuma BET Awards ka-2024.
Okwakuqala bekuyi-best music video in 2024 engoma yami uRice Sadli Rice yela umanje sanchoko so hayi ngoma leyo yayitshaya kakhulu yase-South Africa, so i-video yashutwa ngu-Kyle White i-video enhle kakhulu yaba ngesithathu ke kuma-votes. Okwesibili bekuyi-best international act engayiwinayo kwamanje ngo-December mhlaka-2. Le award ngayiphiwa ngenxa yesiphiwo ekuhlabeleni ukuzimisela lokuhlanganisa amasiko achiyeneyo emculweni wami.
UNomina sasa ulomcimbi wakhe eBotswana okuthiwa yi-homecoming ezothakazelela unqoba kwakhe kuma-awards ebonga uZulu ngokumsekela. Phosela izwi ungakuhambi Nomina.
Ngiyabonga kakhulu bonke abancedisileyo labavotileyo labandlandelayo kuma-social media ami, so keep on lincedisa, ncedisani abaculi ukubana sikhule sihlabelele ingoma ezimnandi lathi
sikhululekile sijabulile.
Umculo wakhe unomina osezingeni eliphezulu. Njalo uthi kabuyele emuva kwezemculo uye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Belasonto enhle kini lonke libele khisimusi enhle ngelangozi liziphathe kahle igama lamungeza Jesus Banda.
Awusuka madoda intokazi yakwethu Pamela Nothando Bulo nsikana wakagetshenge ku Plumtree. Kwanele mthakazomuhle lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe Live Talk lamhlanje lapho esikhangela khona ngengozi zomgwaqo ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Olivaleliswayo ngontungamilinkomo lila.